Machiavelli.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlawumbe ku-29 Mabasa 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje
enkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu-3 abantu abalenkomo, ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i-foundation of our industry and business in Zimbabwe. Hayi ngethukile.
Umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni koBulawayo lamhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi enimangifika emakhombini laphana kwansi uthole ukuthi zifika khona ibambeki abantu babegcwele.
Abantu bakhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabaningi abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezuko. Kuhlelo za Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yikhuluza and injiva zamaSoviet Nkai Sounds. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa koBulawayo lamhlanje. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umbukiso walonyaka weZITF oqale izolo uqhubeke kuhle lamhlanje lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga acele osomabhizimusi ukuba bengakhwezi intengo yempahla mahlayana. Ekhuluma emhlanganweni owe-National Economic Consultative Forum ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Africa labeZimbabwe, uChiwenga uqhubekele phambili ekhala ngempi ese-Ukraine ethi isibangele ukukhuphuka kwentengo hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Siyabonga la ngoba ulakho ukuthuthukise esilakho lapha kuntuthu. Njalo silusizi ukuthi impi ekhona e-Ukraine isibangela ukuthi intengo yezinto zikhuphuke emhlabeni lapha ezweni lasemhlabeni jikelele.
Umlawuli wedale lePhalamende obekhona laye emhlanganweni lo umnumzana Jacob Mudenda uchasisa ngokubukiswa lidale lakhe lonyaka.
Injongo yethu iyafanana lenjongo yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi abantu kumele bacubungule ukuthi inotho yelizwe singayilungisa njani ukuze ibe ngcono abantu abaningi bahlale injongo yangkhona.
Umphathi ntambo wakoBulawayo inkosikazi Judith Ncube esamukela abangenela umhlangano ohambisana lombukiso owe-ZITF uthi bakhangelele ukuba osomabhizimusi bakuleli bazaqinisa ubudlelwano labakwamanye amazwe.
Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala, kusivezela amathuba amahle njengoBulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatebeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors atshiyeneyo.
Usomabhizimusi wezokulima umnumzana Donald Khumalo usola ahlangane lakho kundawo yabalimi.
Kuzima, mina ngingabona ukuthi olumangalisayo
kodwa ke angazi ingxenye abanye bayabona mina hayi angikaboni lutho ngiyethu kanje ngoba ngiyenkomeni ngale ngiyabona ngibone abantu abangu 3 abantu abalenkomo ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i foundation of our industry and business in Zimbabwe hayi ngethu kile ngiyafisa ukuthi ngakuba ngcono kulelo
umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale izolo uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka 30 Mabasa osazavula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeva kokwehluleka kukamongameli Uhuru Kenyatta ngenxa yokufelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Kibaki ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Zimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu abaningi lamabhasi ngenxa yohlelo lwamapholisa lokubopha abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco. Izimoto lamabhasi abhaliswa okusemthethweni abikwa engeneli ukuthwala abantu bonke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP eyazise uzulu weZimbabwe ukuba asesungule uhlelo lokubopha izimoto ezingabhaliswanga ukusebenza phansi kweZupco. Uhlelo lolu soludale ukuba abantu abalezimoto zabo zingalingi ukuthwala abantu abafuna ukungena noba uphuma edolobheni osokwenza kube nzima kuzulu osebenzayo nalabo abavakatshayo ukungena edolobheni. Uzulu uthi selokho uhlelo lwamapholisa luqalile sekunzima ukuba bagile ngoba izimoto sezihlala zidlala umacathelana namapholisa. Unkosikazi Bridget Sibindi sakamuzi seHarare yena uthi sekunzima ukuya emsebenzini ngoba izimoto sezimehlisela khatshana zibalekela amapholisa.
Siyadubeka Sibindi ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then uma ngifika emakhombini laphana kwase uthole ukuthi izokufika khona ibambeke. Abantu babegcwele. Mangifika masengikadile maybe ngakati yonda fithi kumbe ngingathola imoto umuntu oyabefuna ukungithwala la minzwelile. Ngathi ngifike yathi sezafika etown amapholisa abemgadile. Sesithiya khatshana vele yasithiya khatshana okusho kumele ngiwokhe ngisiya emsebenzini. Of which mangifika emsebenzini yabe ngumuntu ophuzileyo but ngisuke endlini ngesikhathi.
Unkosikazi Samantha Sithole esinye njalo isakamuzi saseHarare uthi ngabe uhulumende uyangezelela inani lamabhasi awenkampani yeZupco.
Ya ukuswelakala kwaboZupco lokhu sokusithwalise nzima thina asithwele nzima okunye ngoba laba bomshikashika vele kabaphathi kuhle abantu lakho kunzima ukuthi ugade umshikashika njengomuntu omdala ngoba uhamba uthwele nzima phakathi bazahamba bekuthethisa lapho yafika khona ungahlangana lamapholisa. Kuyabe sokumele lime khona lapho ligcine selibotshiwe kwezinye izikhathi liforswe ukubhadala izimali. Kunzima abantu abami, kunzima Sibili.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Chivengo yena othi kakuselelwa ukuhamba ngenxa yohlelo lwamapholisa lolu.
Yo, sile challenge enkulu cause as it is we facing ama-accidents caused by imshikashika most of the times cause abantu laba some of them they don't have licenses most of them and reason why kusibe le mshikashika is because amazupco akhona the scarcity amazupco balutshwani abantu balayina bakhiwa up until 8 PM and kuyabe sokulate kakhulu ukuthi abantu bebelokelayini that's why abanye beprefer imshikashika.
Umnumzana Libatsiziva uthi uhulumende kumele aze lendlela zokubona ukuba uyancedisa uhamba kwabantu ngoba nxa amapholisa ecosha imoto ezingekho emthethweni abantu basala sele sekunzimeni.
Ivuka ngabo ekuseni ngabo 5 abantwana besalile suvela emsebenzini ulakho futhi uphuza ngoba uzalimelela ipasi eCopacabana lapha ophuza khona futhi ngoba malutshwana amapasi onayo. So asisabonani nabantwana, asisabi lesikhathi lezimuyi, asatholi isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi abozuqo labo balutshwane. If kusenza ngithi i-government ivumeze laba abalemithova namabhasi angasu awezuku labo bengene emgwaqweni.
Imizamo yokukhulumisa namapholisa ngodaba loluyehlule, kodwa isikhulume njengamapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuba umkhankaso lo uqonde ukulwisana nabezimota ezilabatshayeli abangela amaphepha asemthethweni abavumela ukuthwala abantu abaningi. Uthe njalo sekulezihlakalo zezimoto ezihamba zintshontshela abantu okwenza ukuba uZulu athwale nzima esithi abantu kumele bagade izimoto ezivunyelweyo ezisemthethweni. Ngimele isifo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa ithi abokuza abaphila ngokuthengisa izithelo lemibhida eceleni kwemigwaqo kuzamele bachiye ukwenza lokhu inyanga ezayo ingakapheli. Lokhu kulandela isinqumo esathathwa ngumanisipala weSoweto othi abantu bokuza kumele baphe ithuba izizalwane zakwele South Africa elokuthengisa ezitaladeni. Umanisipala lo ulamalunga amabandla athola usekelo lokhetho olusanda kwedlula ngokuthembisa ukuxotsha abokuza. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeSoweto ngabadabuka eZimbabwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye baba Gandhi, lokho into okuyitshoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo yeSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi uqashwe ube semsebenzini. So ngenxa usuzenzela futhi ke uvinjwe laphana, yikuthi into leyani kulambise uzicinise ukubona ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapha engivela khona. So yiyo into okuyitshoyo khona lo.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Iye, into okuyitshoyo kuyinto lokho nxasokungumthetho kutho ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi kuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutho ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kutsho ukuthi i-xenophobia isi-institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni, okuyikuthi loba usubotshwa kuyabe sekuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi. Umthetho lo wenziwe singathi i-reactionary legislation, ukuthi-ke ngumthetho wokureacta, okuthi khona lokho okukhunywa zinhlanganiso njengabodudula kube yinto-ke ebekwa ibe semthethweni. So-ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi-ke ngamafitshane.
Bakhona yini osebezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abaningi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya.
Mina ke ngomunye wabo abantu asebekuboni ukuthi nxa ngingaphila ngendlela njengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa ulawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini. Kuyinto engcono kakhulu le, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanza wena ubususalela ukuthi nizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulala udlile, awusayibhatali irent, awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya, awusezudlale vele. Yes, siyabonga.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo ngolwesibili uphela kusasa. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulungisisa udaba lwabantu ababaleka emazweni abo emhlubulweni we-Western Hemisphere kuqhubeka kuyinto emqoka kuhulumende weMelika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni we-Ministerial Conference on Migration and Protection oqhutshelwe kwele Panama. Uqhubeke wathi, silomlando wokuvikela imingcele yethu ngendlela ecacileyo njalo ehlonipha abantu. Siyazihlupa kakhulu ngezigidi zabantu kulumhlubulo abatshiya imizi yabo besiyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Uhambo lwakhona lulengozi. Izihambi zisuke zibe sengozini yokuhlukuluzwa ngazo zonke indlela. Abanengi ngabantwana abalekusasa elibuvilibana. Sonke silomlando wokubanakekela. Elemelika likhangele kakhulu imbangela eziphoqa abantu ukuthi basuke emazweni abo besiyadinga impilo engcono okugoqela ubuyanga, ukuswela amathuba kwezenotho, inkohlakalo, ezombusazwe kanye lokuswela ukuvikeleka. Konke lokhu sokube kubi ngamandla ngenxa yokuguquka komkhathi lomkhuhlane we-COVID-19. Elemelika lizimisele ukusebenza lamanye amazwe ukuze kuhlaselwe amaqembu aphathisa abantu ukuthi beqe imingcele ngaphandle komthetho. Ukuvikela imingcele ngendlela elobuntu, ukuqeda impiko yamanga kanye lokupha ubuphepheli labo ababudingayo ngokusemthethweni. Kumele siphathise indawo ezilabantu bokuza abanengi. Kumele sibancedise bakhe kutsha impilo zabo njalo bathole imfundo lemisebenzi. Kumele sibone ukuthi uncedo lolu luthuthukisa izigaba zabantu laba ikakhulu kunhlelo zempilakahle kanye lokupha abantu bonke amathuba. Lo ngumsebenzi wabohulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo, amankampani, amabhanga kanye lengatsha ezibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ndawonye lalabo ababona ngezomkhathi. Elemelika lizaphathisa ekuhlanganiseni zonke lezingatsha ukuze zibambe iqhaza kulolu daba. Kulabantu abangu 95 million abasuka emizini yabo ngaphandle kokuthanda emhlabeni jikelele okulinani eliphezulu ukwedlula iloba yisiphi isikhathi selokhe kwaba lempi yomhlaba yesibili, i-Second World War. Kutsho uBlinken, lo ngomlando okumele siwumele sonkeni sibambaneni sisebenze ndawonye ukuze silungisise loludaba.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Zemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi ukhathazekile kakhulu ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu ehitshayo eyetear gas ngempela viki edluleyo. UJoseph Njanji intatheli izindaba ezemidlalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leLichikeni ngesonto enkundleni eBaba Fields njalo uMpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba abehlomi waphelela.
Umdlalo esiwulandayo umdlalo omkhulu kakhulu, ngiyabemfisa lami njengomqeqeshi ukuthi ngibe nabadlali bami bonke. But umdlali wami omkhulu odlala emuva uAndrew Thandi nguye ongani ihlombe lakhe laphuma. Nguye ngibona ngani ngiyagcina ngingalayo ngesonto uGemetechikene. But ngibe sesiba nabadlali ababili futhi uNqobizitha noStendi, bona abangezwa kuhle bangani ba-affectwa i-checkers ezishabane. But ngithemba nxa ukuthi kwehlule laba abazangena endaweni zabo bazafanisa ukuthi bethuthukise iqembu liye phambili.
Iqembu leHighlanders lingena kumdlalo wangesonto lilemiklomelo elitshumi lane, ikanti leChikenini lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha. Umdlali osakhulayo uDarlington Mukuli yena uthethwe kuqembu labasakhulayo leBhozo 90 uthi ulethemba elokuba iqembu leHighlanders lizathatha yonke imiklomelo ngesonto.
As a team sasitshele ukuthi vele BF want to collect maximum points, so we try very hard ukuthi sidlale sithole maximum points.
Ngomgqibelo amanye njalo amaqembu akobulawayo ezadibana enkundleni eBaba Fields lapho iqembu leBulawayo City elizemukela khona eleBulawayo Chiefs. Umqeqeshi weqembu leChiefs Milton Teroso uthi lo mdlalo uyafana nje leminye okungakhathalekile kuba badlala labafo wabo.
I think to be honest,
ngokubona kwami njengomqeqeshi iqiniso elikhona ukuba akulanto entshintshayo ngenxa yokuba sidlala laliphi iqembu. Siqhubekela phambili sihlela lokulungiselela ngendlela efanayo ngoba okusemqoka yokunqoba.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leRentals lizadlala leli SC Platinum ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleTenex ngaseSakuva, iqembu leNgezi Platinum Stars lizemukelana leli Harare City ngaseBaobab, kuthi iqembu leWawa lizadibana leDynamos ngaseAscot. Ngesonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala leli ZPC Kariba ngaseSakuva, kuthi iqembu leCapes United lizadibana leli Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium.
Umdlalo odlalwe namhlanje phakathi kwe Ambule yadala le triangle uphele zingujikilo bhanqa 1-1 enkundleni National Sports Stadium.
Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Mikhuluza and Indiva zamaSoviet Nkayi Sounds. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
South Africa kodwa lidabuka enkayi. Nangu umholi walo uKhulumani Dlamini.
Ukhuluza nenjiva zamaSoviet lahlekahle liqembu nje elisungulwe ngo-2016 ukuthi saqala ukungena endimeni yomculo ukuthi senze i-first album yethu bekungu-2019. Sesinamandla lathi awu-2.
Amadlalate lawa abalisa elilesihloko esithi siyalibonga bazali kanye lelithi injongo injabulo.
Oh,
abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani?
Inamba esingatholakala kizo lapho kungatholakala khona ama-CD mangabe abantu benesibizo sokusixhasa sithi zona 074-258-7713 laku 061-257-2494 yikho lapho abangathola khona abalandeli bekwazi ukuthola ama-CD. Kanti futhi sisase nohlelo nokuthi funa futhi indawo laphana esizowashiya khona eflawaya ama-CD bekwazi ukubathola abalandeli. Okwamanje asatholakala nje ngapha eGoli kodwa nje kungekudala azobe setholakala futhi lalapha eflawaya.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi abahlale besethembeni ngoba siyakwazi ukuthi emculweni esikhathini esiningi kuyahamba kube nzima kuphazamiseke laphana nalaphana kugcine kwesinye isikhathi uma ngabe uhlele ukhiphe i-albhamu kugcine kungasahambanga ngendlela. So abalandeli ngiyagqugquzela ukuthi lapho bengaphela uthando kodwa okusalayo ingoma iyobe izophuma. Kodwa-ke lo nyaka siyathembisa ukuthi sizobuya futhi ne-full album salokho last year singabuyanga le-full album.
Uphuma-ke enkundleni ukhuluza leqembu lakhe le-injiva zamasoviet Nkayisawo Nzingale.
International Trade Fair oqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje. Abantu bakhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.